siyabonga Jonga lo Chris emakhaya lichona njani yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 ngonkwenkwezi 2015 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
So thina sebenzisa imali leyana yelutshwana asingezelanga imali yamafisi. Sebenzisa ukuncunulo kuyana. Sebenza la wabazali. Baya kuzwisisa. Ah, ngiyabona kuyalula nqa likhulumisana kukhulu izwanana lapha nalapha yana.
Izakhamizi zeSunningdale eHarare zisungula inhlelo ezithile ezokusebenzelana lomunicipala kanye labo somabhizinisi balindawo ezigoqela ukuqheliswa kwezikolo lekilinika.
Kufe abantu abathathu kwalimala abalichumi lantathu engozini yokungqikilana kwebhasi yeTom's Motorways leGonyeti emgoqweni osuka ezishabane usiya eShirugwi.
Aloba uhulumende walapha eZimbabwe akuthi uyinto engaba into elungileyo ukuthi into lezi ezokuxabana epolitics bakuthi yembijana.
Inhlanganiso ekhuthaza ubudlelwano bemelika lamanye amazwe aweAfrika kwezamabhizimusi iCorporate Council on Africa izathumela iqula eZimbabwe ngeviki ezayo ukuyadinga amathuba okuvula amabhizinisi elizweni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Lanxa kuhlezi kulokufuthelana phakathi kwamanisipala lezakhamizi zeHarare ezemzini weSunningdale zikubone kufanele kumanyana lekhansili kanye labo somabhizinisi ukuqhuba imisebenzi yentuthuko ngoba sebekuzwisisa ukuba akukho enye indlela ngaphandle kokusebenza ndawonye emzameni yokulungisisa inhlupho ezibhekane lazo. Intatheli zindaba ethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli zindaba zethekelele lumuzi weSunningdale ukuyabona ukuqhutshwa kwemisebenzi yentuthuko le ebalisa ukuqheliswa kweklinika yakule ndawo ngokusebenzelana kwenhlangothi zontathu ezibalisa uZulu, umunicipala kanye labamankampani. Imisebenzi yentuthuko eSunningdale iqhutshwa ngokukhokhelwa ngukansela Hami Madzingira esebenzelana loZulu kungelani lokuba ungowaliphi ibandla lezombusazwe. Umeya weHarare umnumzana Bernard Manyanyeni uthi umanyano walolu hlobo uphathisa ekuthini uZulu azizwe eqakathekile laye lapho engeniswa kunhlelo zentuthuko yalapho ahlala khona kumenze azibeke umlandu wokuyiqhubekisela phambili. Lumanyano uManyanyeni uthi yiwo osulethe ukuqina komkhuba wokuzinikela owe-volunteering kuZulu weSunningdale. Bakhona abazinikelayo ukuphathisa eklinika yale ndawo okufana lama-nurse aides kanye labongi asebachiya imisebenzi. Usister Mthulisi Menzani, ongu-sister in charge kule klinika, uyawuncoma lumkhuba wokuzinikela kwaZulu weSunningdale esithi sekubasize kakhulu.
Akunzima kakhulu.
Umnumzana Tafumanei Mudzungwa ngumgcini sihlalo omela abazali ku School Development Council yesikolo seSunningdale 2 Council Primary School. Umdzungwa utshela intatheli izindaba ukuba ukusebenzelana lokhu kuphathisa ekuthini akekho ocabangela omunye njengoba yonke into iza kwenziwa mgceke. Okwamanje sebengezelele izakhiwo kulesi sikolo kusetshenziswa imali ehlephunwa kunhlawulo yabazali eya kumfundo yabantu babo.
Uyabona imali le ilutshwana azozilingana nokuyenza ama-project. So thina sebenzisa imali leyana yelutshwana asingezelanga imali yamafisi. Sebenzisa ukuncunulo kuyana. Sebenza la wabazali. Baya kuzwisisa. Ah, ngiyabona kuyalula nqa likhulumisana kukhulu izwanana lapha nalapha yana.
Ezinye zezinhlelo eziqhutshwa kulomuzi ngokusebenzelana kwalezinhlangothi zontathu zibalisa ukuvuselelwa kwendawo yokuzilibazisa yeSunningdale Sunset Park, indawo lapho abantwana abadlalela khona, eye recreational center kanye lokugejwa kwezibhorane ezimbalwa okuphathisa nqa kuthe kwaba lodubo lokusilela kwamanzi. Ukuqheliswa kweklinika ebisincinyane, ukwakhiwa kwamanye amakamelo lapho kuzafundela khona abantwana abalungiselela ukuyaqala izifundo zika grade 1 esikolo seSunningdale 2 Council Primary School, kanye lokufundiswa kwaZulu phezu kokulondolozwa kwezibi kungenye imisebenzi eqhutshwa kulomuzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kufe abantu abathathu kwalimala abalichumi lantathu, abathathu babo kakubi ngemva kokuba ibhasi yeTom's Motorway ingqikilane leGonyeti emgwaqweni osuka ezishabane usiya eShirugwi namuhla. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyati utshele iStudio 7 ukuthi umtshayeli weGonyeti kazange ame ngemva kwalingozi. Asenelisanga ukuthola amagama abafileyo ngoba izihlobo zabo bezingakaziswa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ekhuthaza ubudlelwano obuhle kwezamabhizimusi phakathi kukahulumende weMelika lamazwe e-Afrika, i-Corporate Council on Africa, izathumela iqula layo eZimbabwe ngeviki ezayo ukuyadinga amathuba okuvula amabhizimusi ngokukhulumisana lohulumende lenhlanganiso ezizimeleyo. Isiphathamandla salenhlanganiso unkosikazi Patricia Sheikh ozakhokhela leli qula uthi bazakhulumisana labaphathi ntambo bakahulumende abagoqela owezemali, owezokulima, oweze amankampani kanye lomphathi ntambo obonango kwethekelelwa kwelizwe. Uthi njalo bazabe bedinga amathuba okuvula amabhizimusi eZimbabwe kugatsha lwezokulima, ezamandla kagetsi lezinye ingatsha. Iqula leli lizaqala ngokwethekelela kwele Zambia mhlaka 1 bese lisiya eHarare mhlaka 3 ngeviki ezayo. Lithi lizahlangana njalo leziphathamandla zenhlanganiso ezigoqela iZimbabwe National Chamber of Commerce, iConfederation of Zimbabwe Industries kanye lezinye. Inhlanganiso ye-Corporate Council on Africa ilamalunga phose angamakhulu amabili angamankampani amakhulu eMelika agoqela i-Coca-Cola, i-Microsoft lamanye. Uhambo lolu lulandela olweziphathamandla zikahulumende kamongameli Barack Obama kumaviki amabili edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Into enhle sibili ukuthi kulabantu abaphandle welizwe kumbe abemazweni kumbe abe-America abazabuya lapha bebuye ukuzobona ukuthi bengenza na i-business lapha eZimbabwe. Singakhangela sisiya emuva sabona ukuthi ubudlelwano obamabhizinisi phakathi kweZimbabwe ne-America ubuqhubekela phambili kungasenani ukuthi bekulama-sanctions kumbe izijeziso ezazinikwe abanye abantu lapha eZimbabwe ukuthi bangayi e-America. So ngibona njengani kuyinto enhle sibili ukuthi sisavakatshelwa lapha lequla elikhulu kangako.
Singathi lokhu kuveza na ukubana ubudlelwano beZimbabwe leMelika buqhubeka busiba buhle.
Ubudlelwano obabuhlupha kakhulu yilobo budlelwano obukhangelane nepolitiki. Ukuthengiselana phakathi kweZimbabwe le-America singakhangela ama-figures akhona. Kanye ningani be iAmerica ibithenga izinto lapha eZimbabwe, iZimbabwe ithenga izinto eAmerica. Kodwa esingakutho ukuthi aloba uhulumende walapha eZimbabwe abona kuyinto engaba into elungileyo ukuthi into lezi ezokuxabana e-politics bakuthiye mbijana uwenzele ukuthi xa ukuthi umuntu uyabuya le business idea yakhe ufuna ukuthi avunde i-business lakhe bayamvumela njalo imithetho yakhona iyabe ikhona sibili ezanceda ukuthi umuntu avule i-business lakhe ngokuphangisa njalo kungabi nalokho ukuthi nawe ungehluleka wenza lokhu nalokhu uyaza kuthathela ibhizinisi lakho. So kumele uhulumende waseZimbabwe azame ngayo yonke indlela ukuthi engavezi ukungakuvelelani lapha kundaba zepolitics.
Umnumzana Masimba kuchera incwethi kwezenotho sixoxela eseHarare.
Umgcinisikhwama webandla le-MDC Renewal Team umnumzana Elton Mangoma uthi udaniswa ludlakela lokulwisana phakathi kweziphathamandla zebandla lakhe kulandela ingxabangxoza eqhamuke izolo ngemva kokuthi esinye isiphathamandla saleli bandla umnumzana Believe Tevera ethese umnumzana Mangoma icala lokumthathela umkakhe. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare lamuhla umnumzana Mangoma obekhatshwe ngumkakhe njalo ebandichile ikhanda uliphikile icala alitheswayo. Ibandla le-MDC Renewal Team selibumbe ikomiti yokuhlolisisa lolu daba njalo amalunga abalisa umnumzana Solomon Matsore omgcinisihlalo ogatsha lwabatsha, umnumzana Jacob Mafume isikhulumeli kanye lonkosikazi Lucia Mativenga ongumsekeli kamgcinisihlalo waleli bandla. Sixoxele umnumzana Reggie Moyo umqoqi wenhlelo yena othi akusoqiniso okunye okukhulunywa umnumzana Mangoma okugoqela ukuthi kulokulwisana lokutshotshozela udlakela phakathi kweziphathamandla ze-MDC Renewal Team.
Okokuqala ku-renewal singabantu abaqotho abazaziyo ukuthi lani asukelani kutshwangirayo. Abantu abakwaziyo ukuthi kunezinto ezimqoka esazibalisayo ezihlanganisa ukuthayana kwabantu, ezihlanganisa ubudlovane, ezihlanganisa isihlebe, ezihlanganisa ukuthi izimali kazihambi kuhle, ukutsotsi, ngibhongibho, nobukopokopo. Yikho-ke lokho izinto esingazifuniyo kwinhlanganiso yethu. Lapho-ke siyamangala nxa sisizwa kuthiwa kuyalwiwa. Izolo nje ngikhuluma kube lomhlangano omhle kakhulu onathisa amanzi ophume le zinqumo ezinkulu. Wazophuma lesi nqumo sokuthi indaba ka-Treasurer General Mr. Mangoma okokuqala kayisiyo ndaba ehlanganisa inhlanganiso, yindaba yakhe nomuntu lobuye yena bazotshayana besehofisini. Nalabo bafana akade bethwaliwe bezotshaya abanye. Zindaba zabantu ababili, zindaba zengutsheni, zindaba zokukhombana, asikho-ke thina lapho.
Yena umnumzana Mangoma uthi ungani ngumuntu yena ohlangane lodlakela hatshi yena oluyenzileyo.
Yikho lokho ikomiti ekhethiweyo eza kubona. Thina esikubonileyo lathi bazasibuza. Belungayisilo udlakela elulethwe ngumuntu embangisa isikhundla. Kula muntu oyinkokheli ohambe wayatshaya uMangoma emtshayela isikhundla kumbe embangisa okunye okwenzakala kumhlanganiso. Ukubuye umfana okuthiwa nguBelieve Tevera ozithi ungumnikazi womfazi eyothola incwadi wafika walowa naye. Abafana ababuyileyo labo bethola amaketani, bethola izinto ezinkulu, besithi bazokulwa lo muntu lo akade silwa loMangoma. Nabo bantwana akade besithi bangafana bakaMangoma. Asisakwazi-ke khonapho ukuthi yena lumfana ukulidashipa enkulu kakhulu okokuthi sibe ngaze belishanela ehhofisini bebangaloo nkazana kumbe loo nkazana seyiphathi. Asisakwazi khonapho. Nxa kuyikuthi kayenzanga, hayi kuhle-ke ikomiti izambona ukuthi hayi undoda lo umsulwa.
Lo umnumzana Reggie Moyo umqoqi wenhlelo zebandla le-Renewal Team obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela inhlupho ezibhekane labaphila ngokuthengisa ezitaladeni ikakhulu emadolobheni.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Igqwetha elikhulu likahulumende weMelika u-Attorney General Loretta Lynch uthi amanga okungethembeki lokufumbathisana yizo inhlupho esezihlasele inhlanganiso eqondisa umdlalo wenguqu emhlabeni jikelele eFIFA okweminyaka engamachumi edluleyo. Unkosikazi Lynch utsho lokho emhlanganweni lentathelizindaba edolobheni leNew York lamhlanje ekusungulweni kokuthonisiswa kwabantu abasebenza leFIFA abalichumi lane.
Inhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu eye Human Rights Watch le Amnesty International zethesa ele Gambia umlando wokuvalela izihlobo labangane balabo abanakanilwa ukuthi baphatheka emizameni yokugenqula umbuso walelo lizwe enyakenye. Abanye babevalelwe abaziwa ukuthi bangaphi njalo bagoqela asebeluphele labantwana.
Esigabeni sendaba esiphathelane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa ngokwenziwa ngabesilisa ezindlini okunjengokutshintsha abantwana izitshubo, ukupheka lokugezisa imiganu. Izizalwane zeZimbabwe eziningi ezihlala emazweni afana leBrithani, iMelika, Canada, Australia lamanye zithi ziyakwenza lokhu lanxa zingaze zibuyele ekhaya. Labo abathi bangakwenza lokhu bathi ngeke bakwenza lokhu bathi besaba ukuthi uZulu angathi sebedlisiwe ngomkabo. Ukuze sihlolisise udaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Khumbulani Chuma ohlala eAustralia. Lo mnumzana Nefati Ziba osehlale eCanada okweminyaka elithumi lanhlanu. USiziba usungula linxoxo.
Ikujayela njengoba nje kwakhiwe kusemazweni asibuyanga lokwakithi. Okwakithi siwuchile kusukela izindlu sizichile. Le ungabe unotho okuncane wawulakho wakuchiya. So nxa usulapha sokuyikho ukuthi sokufuze libambanisane lonkosikazi. Ikho ke nxa kulabantwana sokusika ngokuthi khona omunye ungena sikhathi bani. Nxa omunye ungena ekuseni, omunye ungena ntambama, izopa selizopa ukuthi owekuseni laye ntambama uzabe khangela abantwana, ontambama ekuseni ukhangela abantwana, akusekulo ukuthi ngukamama hatshi.
Siyamuza lapho Siziba babachuma, ngena khonapho.
Uqinisile sibili ubaba uSiziba. Umumo mubi, sifike lapha singela esilabo kodwa silalo kade sikukhangelela ukuthi njengabo baba senzani, kodwa sithe kufikeni ngithe lapha emazweni sabona ukuthi hayi kulobunzima akusebenzeki okwasekhaya. Safika lapha hayi sayibamba yonke imisebenzi ngoba akula into enye ongayenza, akula ongakuxhasa, nguwe lonkosikazi labantwana. Nxa umunye emsebenzini wonke kubhekane lawe, akula ongakwenza. So uma ubona ukuthi abantwana baphekelwa, abantwana bayantshintshwa amadayipha, konke ongathi uma kwenziwe ngumama sokuqondana lawe. Lokhuyana okwasekhaya hhayi andise silabade besixhasa lapha, silaba abasixhasayo lapha vele kuhle kuqondana lani libabili.
Kodwa sithi ke umama lapha, umama kaJuma lo mama kaSiziba belibone likwenza khonokho, kambe Siziba bangeke bakhala inyembezi?
Omama usitsho abasizalayo.
Yeah.
Yeah. Bengakhala anti lathi siyabacabangela. Kodwa iqiniso ngelithi vele abasoze besibone. Bazakuzwa ngelikabathi. Lato okuningi kasisakhulumi ekhaya okwenzakala ngapha ngoba amasiko akhona kawahambelani.
Asithi ke baba Juma usubuyela ekhaya khona ngale. Kambe ukuthi ungabe uphekela unkosikazi ungabe utshintsha labantwana kuhamba njani?
Kunzima baba Dube, ahle bangakhuza lemhlolo phela ukuthi kanti sokusenzakalani lapha ekhaya. Vele usithathwe njengomuntu oselungisiwe, kunzima ukuthi ukwenze konokho ekhaya. La ungafika ekhaya la usuzigoqa kodwa ukwazi ukuthi hayi ngabhayi ungeke ukwenze lokho. Hayi ngale bangakhuza imhlolo ekhaya sibi hawu. Angeke ube ngubaba opheleleyo sibini.
Anti bathi nxa useRoma uyenza njengabaseRoma.
Awuqinisile sizima.
Lathi lapha siseRoma sesenza njengabo, kodwa nxa singafika lathi kuleliyana hayi, lathi siyabe sesihlala emadodeni. Pho lapha akulazila lamadoda okuthiwa nansi yani inkundla yabo, hayi kuhlangene yonke into.
Hayi daleka likho sibi.
Ehhe, umama ngakukhumbuza khona. Yey, umama ngakukhumbuza kula ngale khaya phela baba Juma. Athi Juma buya phela andisijale ukwenza lokho emazweni. Uyathini?
Hayi angeke akwenze lokho la. Uyakwazi ukuthi isimo sakho nasinjani. Nxa sisekhaya kumele senze njani. Hayi lapha ngenziswa ngumumo. Nxa sesibuyela ngale uyakwazi ukuthi la ukuthi uyakwazi ukuthi ngihlonipheke kumele ukuthi ngime sendaweni yami la besendaweni yakhe. Ekhaya kule ndawo zethu ezehlukene kodwa lapha akazikho zona izindawo. Sindawonye konke seza konke siphathisana.
Baba Siziba kunjani?
Kunjalo mpela. Kunjalo yikuvumela ukuthi khona njengoba sijile ukuthi kuhanjiwe lamasiko asala ngale kolwandle kodwa kungasiki ukuthi asiwagqoki. Amabheji singafika khona lesiyawagqoka kodwa ngapha lakho kagqokeki.
Umnumzana Khumbulani Chuma uhlala e-Australia, lo mnumzana Nefat Siziba uhlala e-Canada, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Elingali tshona njani mphakazi omuhle uzulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Umthethwandaba wezesisekelo sombuso welizwe i-Constitutional Court uthi wona akusocala ukuthi umuntu ongumama kumbe intombazana abonakale ezulazula ebusuku. Lokhu kulandela isicelo sabomama abayithoba munwe munye abasa loludaba ngemva kokubotshwa behamba ebusuku. Ukuhlaziya loludaba kuhlelo lwethu lamhlanje sixoxa lomnumzana Mojalifa Mugwele, isikhulumeli senhlanganiso ye-Sexual Rights Center. Amukela kuhlelo.
Ngiyabonga, ngiyabonga kanti.
Ya, umbuzo wami wakuqala ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso liyamukela njani isinqumo lesi ese Constitutional Court?
Thina siyawuthokozelela lo mbiko ongani uyafika kithi ukuthi i-Constitutional Court isikubeke kwabasobala ukuthi ukubothwa kwabomama abahamba ebusuku nabasebenza bethengisa imizimba kakukho emthethweni kuyikwephula amalungelo abo. Ngakho ke thina siyakuthakazelela lokhu ngoba ke yiyo umsebenzi kade siwenza ukuzama ukubonisa abayiwo abezomthetho labasekela isisekelo sombuso ukuthi khona ukubotshwa kwabomama abahamba ebusuku kuyikwephula amalungelo abo.
Manje nxa sikhangele ukubana obaba bona ababe beyibo abathengayo imizimba leyi ababotshwa, ungathini wena khona?
Leyo bekuyiyo indaba ebivele ihlupha ukuthi-ke abantu loba amapholisa azathi ukubamba umuntu wesifazane besithi nguye-ke othengisa umzimba kodwa lo wethenga ubengabotshwa. Even sisiya sikhangela lezigabeni umuntu ongumama othengisa umzimba ukhangelelwa phansi, kanti-ke obaba kade yibo abethenga bebengakhangelelwa phansi. Ngakho ke isisekelo sombuso ebizwe namhlanje sibuzwa sokuvela i-constitutional court kuyakubeka sobala ukuthi ke kakulacala uma umuntu ongumama ethengise umzimba kungekho umuntu oyindoda obuye wathi ke mina ngilandwe ngumama lo wathi uyangithengisela, ngakho ke ngimbeka icala lokuthi uthengisa umzimba. Siyakwamukela lokhu ngoba kuyatshengisa ukuthi isikhathi esiningi ke abantu abaningi babotshiwe kungekho emthethweni.
Asithi amapholisa wona azathi bavikela omama ukuthi bengahambe ebusuku, ungathini wena khona?
Amapholisa akavikeli omama ukuthi bangahambe ebusuku, omama bona befuna ukuhamba ebusuku. Amapholisa kumele athi ukuthi avikela omama ukuthi bangahambe ebusuku kini, babavikela ezigebenini, babavikela kuni. Kodwa-ke umama ohamba ebusuku ekwazi lapho ayakhona, ekwazi akufunayo, ekwazi akudingayo, ngephula umthetho. Ngoba siphila elizweni elakhululwayo kudala, asisekho isikhathi samakhefu kide, siphila ine-democratic society, independent society thula kudala. Ngakho omunye lomunye umuntu ulelungelo lokuba sendaweni ethile ngesikhathi lapho azithola ekhona ezilongu engephula imithetho. So kubekiwe-ke egceleni ukuthi omama bahambe kusuku abephula imithetho nxa bethengisa umzimba. Ngakho-ke amapholisa kadingi ukuthi abavikile, amapholisa adinga ukuthi avikile abantu abasengozini ezigebengini lakwezinye iy'ndawo lapho abantu bayephula khona imithetho.
Kodwa-ke nxa sikhangela kwamanye amazwe abavumelayo ukuthi abantu behambe ebusuku kodwa bayabopha abathengisa imizimba, ungathini wena ngalokho okukhulunywa yi-constitution court nxa sikhangele khona?
Ye, kusukuso kusiya ngamazwe ngamazwe achiyeneyo. Kulalokho abakuthi khona decriminalization of sex work, kube nalokho abakuthi khona legalization of sex work. So kuyatshiyana ngokuthi umthetho wakini ubeke liphi icala. Owakithi umthetho kawukakwenzi kwaba licala ukuthi uthengise umzimba, but uyatho ukuthi nxa kungabuya umuntu athi khona ngilandwe ngulo wangithengisela umzimba, kungaba khona indlela zokuthi lo bethengisa achajwe ngazo, kubona kathula icala eliphile. Akukakwenzakali lokho. Kwamanye amazwe kubothwa abathengayo, omama kababuthwa. Kwamanye amazwe kubothwa abathengisayo, abathengayo ababuthwa. Ngakho kukuthiyana ngezigaba ngezigaba. Kwamanye amazwe kule ndawo lapho kumele usebenzele khona, uthengisele khona. Ungaze usuke kuleyo district yokuthengisa usiyathengisela kwenye indawo, yikho lapho sephule khona umthetho. Esikhuluma ngakho yokuthi abantu bayephula umthetho na. Ngalesi sikhathi sikhuluma singeZimbabwe, amapholisa akade bopha abantu yiwo akade sephula umthetho.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi, ngiyabonga ngokuthi unikelele ithuba, njalo ngiyabonga ukuthi iZimbabwe layo iba ngamazwe kancane kancane avikela amalungelo abantu, kungakhethelekile ukuthi bangabantu bani esigabeni.
Lo-ke bekungumnumzana Mojalefa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Sexual Rights Center, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshona Lendaba. Igama lami nguChris Gande Lilani.
Sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithole nge-email, Facebook lange-WhatsApp.
Siqale ngencwadi evela kumlaleli wethu okhohlwe ukuzibetha ngegama, yena othi, ngibingelela abazali enkayi esigabeni sako-Amoni. Ngizalazisa okuningi okwenzakala kulindawo. Kubuhlungu ukugcinwa isihlobo, ngidliswa imbuya ngoluthi. Mina ngikobulawayo, ngizaxhumana lani.
Omunye njalo umlaleli uthi, ngingumongameli ophuma ePlumtree owakuChief Hoboto. Bantu, lelo liqhinga elihle kakhulu, abantu abayale ukubhadala ifees vele be-strict ones. So imali encane le phezu kwalokho okulamsebenzi ezimi, bathi abantu bayithathe phi imali sibili? Yazi i-government yakithi iyayangisa.
Hayi, isikhathi so esesidliwe ngumangoye balaleli. Qhubekani lisithumela incwadi zenu nge-WhatsApp, kumbe i-Facebook, kumbe njalo nge-email. Sizalibala libingelele isihlobo nabangane, kumbe lisazise ngokwenzakala ezigabeni zenu.
Hayi ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga.
Lami owenu uNtungameli Nkomo, silitshiya ku-Studio 7 Live Talk. Lilani.